Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMfumfu 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igcwane le coronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12. Abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weZimbabwe ukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenoto ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo.
Ama-sanctions kawasuswe.
Kodwa kulabanye abantu elizweni abathi izijeziso lezi ngezokuthi kulungiswe okunengi okubhekane lozulu.
Siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba. Noma bangathini vela kulaludo abangabakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Yamemetheka igciwane le-coronavirus eZimbabwe okulabantu abalijumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika boze inkulungwane ezilijumi 8269 asebehlolwe eZimbabwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Kunani leli sokubhubhe abedlula amakhulu amabili lamajumi amathathu 236 kwaphepha abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili 7785. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amane 43 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kunani leli sokubhubhe abedlula isigidi 1,151,000. Iziphathamandla zelizwe leZimbabwe zithi namhla lusuku oluqakathekileyo lokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kazesulwe izijeziso lezi, kodwa abanye abakumabandla aphikisayo ngabakusekeli lokhu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqo namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane le-COVID-19. Kube lomcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amachumi amathathu abahlabele ingoma ezichiyeneyo ebeziphuma kumabonakude owe-ZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeziso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lomongameli Hage Hegkop wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeziso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally lift.
Sifuna iBritane leMelika besule izijeziso lezi.
Every party member utilize available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo ugcizelele esithi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yama-sanction into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeziso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi le-Southern African Development Community.
Yikho libona i-SADC countries zisondele ukuthi zime leZimbabwe. Ngoba ungakhangela iZimbabwe ayikho uyodwa esihlengeni. Impahla ezisuka eSouth Africa mhlawumbe zisiye eZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe ezisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa zisiye eZambia, and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanction lawo nalawa amazwe akusadi countries literally aba affected.
Uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi.
Sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama-sanctions kawashushwe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama-human beings abantu kukhulunyiswane. Siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudale iqalisile.
Lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla lezanu PF abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthiwa ngama-targeted sanctions. Ngitsho laba abatargetwa ngama-sanctions vele ngitsho abantu abalodubo ngabantu nje kuphela jikelezi, abantu magaza yibo abahluphekayo, abantu bangaphansi lapha yibo abahluphekayo. Ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngakuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende, bagenqule uhulumende wabo ngomvukela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi kazincedi lutho izijeziso zenotho lezi.
Kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sisiyafika o-20 khonapho. Uswazi lwakhona hhayi aluncede, alusatshayi laba abantu sesicabanga ukuthi bazotshaya lubona. So lutshaya abantu lapha ku-ground. Ngitsho kanjani lokho? Ngitsho ukuthi laba abaphethe sasifuna uswazi lolutshaye bona. Bangagula bayaphuma bona be-South Africa, baye e-Melika, baye kuphi kuphi abafuna khona. Abantu abo bafunda phesheya, into zabo ziyahamba. Abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle ngoba sinamali, asinama-US dollar, akukho kukhona. So sithi-ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe. Waye kumele akhutshwe ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwehlula, sokuhlupheka abantu.
UPhugeni ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izanu ilungile noma akumelanga yenze la ama-reforms okuthiwa ayiwayenze. Ayiwayenze, kodwa into esitshoyo ukuthi ama-reforms lawa angahlanganiswa nama-sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama-sanctions la aluswazi oluzwayo, ngabe izanu seyatshintsha. But ngoba kayitshintshi awakhutshwa ama-sanctions.
Kodwa bakhona abathi izijeziso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe leZimbabwe elibuswa ngayo. Umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazehlulekela ababusa ilizwe leli.
Siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba. Noma bangathini vele kulaluto abangafakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go, beforma from tinesikwazi history yabo from the word go, bebazuka vele abazange bebe abantu abastraight. So sikhulumeni iqiniso, uyazothiwa i-sanction day. Lezi phukuphuku lezi ezinye zesadaka ezingakwazi lutho ezilokhu zilandelana labantu laba abantu abagangileyo izicuriwi lezi.
Olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uyakusekela lokhu.
Okuluhlupho ngento yama-sanctions eqinisweni yikudlalisa ithuba lemali elizwe. Ngabe bebe-serious akudingi rala, akudingi ukuthi utshona ujayivisa abantu, kudingi ukuthi behlale etafuleni lezizwe zonezi ezibasanctionileyo.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu.
I-sanctions gala le ebenziwe izanu PF izolo e-Rainbow Hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamatope, ngoba okokuqala ilizwe leli alilama-sanctions, lilama-targeted sanctions kuma-officials kahulumende agoqela yena u-Emerson Mnangagwa labantu babo.
Uhulumende wakwele Melika lamanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kaZulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ihlekane lezizalwane zeZimbabwe ebelimanyane labalutshwana akade bemele ibandla elibusayo ele-African National Congress batshengisele namhla esigodlweni seMelika kwele-South Africa besithi kumele zethulwe izijeziso zenotho ezethiswa abanye abalandeli bebandla lezanu PF. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Le ingcosana ezalwa ngeZimbabwe ebitshengisela esigodlweni seMelika ePretoria besithi uhulumende weMelika esule izijeziso lezi. Isikhulume sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza ongomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu ukuthi akuqondanga ukuthi iMelika isizenza ipolisa lokubheka ukuthi amanye amazwe enzani lokuwajezisa.
We are calling upon America.
Sithi iAmerica ayisuse izijeziso lezi ngoba zephula amalungelo ethu.
Of human rights of the people of Zimbabwe and those of the region.
Umunye wabebetshengisela endaweni le uNkosazana Gugunqube olilunga lebandla lezanu PF uthi izijeziso lezi azisizi lutho.
Sikhathele ngama-sanctions. Ama-sanctions awazwisi ubuhlungu eni bantu abaphezulu, azwisa thina abantu abaphansi ubuhlungu, omama, abantwana, ogogo nabomkhulu, labantu abakhubazekileyo. Sithi thina phansi lawa ama-sanctions.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas laye obetshengisela uthi Zimbabwe ayidingi ukutshelwa ngelinye ilizwe ukuthi yenzeni.
Sanctions imposed by US on Zimbabwe.
Lezi zijeziso zitsho ukuthi iMelika iyasihlasela, ngakho kufuze sizivikele.
Every Zimbabwe, we should hold hands and defend our country.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Lekwete Dakota laye ukhuthaze ukuthi izijeziso lezi zesulwe esithi iSouth Africa isithwele nzima ngezizalwane zeZimbabwe esezikhitshiwe elizweni ikuhlupheka ukubangelwa ilezi zijeziso.
Abantu beZimbabwe bacwele wonke we-region yethu yeSADC. Bakhona la eMzantsi Afrika, bakhona eBotswana, bakhona eZambia, ukufika nala eKenya. Abantu baseZimbabwe bayasokola, baphila kanzima ngenxa yama-sanction.
Kodwa ke sikhulume sebandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi ngamanga luhlaza ukuthi izijeziso ezethiswe iziphathamandla zezanu PF yizo ezibangela inhlupho ezikwele Zimbabwe.
Abalanhloni lalokho abakwenzayo njalo lendlela abaqamba ngayo amanga. Ama-sanctions akhona kondiswe kubo bona kuyindlela yezigwebo zalokhu abakwenzayo, zalokhu abakwenzayo.
Kusenjalo abebetshengisela laba behlulekile ukuthiya ugwalo lwesikhalazo lwabo esikolweni seMelika njengoba bekuvaliwe. Okuhlangothi lweMelika olubona ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika umnumzana Matthew Harrington utshele iZimbabwe liyakwazi okumele likwenze ukwenzela ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the
Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act esandukuguqulwa yiCongress ikubeka sobala okumele kwenziwe okunjengokuhlonipha imithetho lokuthi ibutho lingangeneli kwezombangazwe. Kungenziwa lokhu sizasebenza kahle lelizwe leZimbabwe.
The government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abaphansi kwezijeziso zenotho lezi lamankampani adlelana lenkokheli zezanu PF afika phose amachumi amane 87. Mele Studio 7 e Pretoria kwele South Africa, ngiwu Benedict Nhlapo.
Umculi we-rap owaziwa kakhulu eZimbabwe uCalvin Dliziyo kasekho. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi uCalvin ubhubhe engozini yemota eyenzakale eduzane langakibo eluveve emadabukakusa. UCalvin waziwa ngomculo wakhe we-rap osumemetheka umarisayo elizweni leZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Zalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump lo wayengumsekeli kamongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden baqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa mhla ka 3 ngoLwezi. Benza lokhu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19 elizweni eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,000. UTrump wenza imihlangano eminengi, kuthi ke uJoe Biden ukhuluma labantu abalutshwana ezabelweni ezijiyeneyo esenzela ukuthi abantu bangathelelani igciwane le-COVID-19. Okwamanje kukhanya uBiden uyakhokhela kukhetho lolu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Siqhubekela phambili sixoxa le nduna kaZulu uNhlanhla Mangwentiweni.
Isizwe sakithi sigcwele izizwe eziningi phakathi. Ngesilungu National Nations, isizwe sigcwele izizwe phakathi. Labo abakomambo, labo abakomoyo, nxa bona befisa ukuthi hayi impande yethu sesiyigebhile esuka khonale kumambo yaze yofika lapha namhlanje. Inkaba iwela laphana egumini leliyana. Kuhle, akula nkinga ngakho. Asivimbeli muntu. Lakho nxa amatonga besitsho njalo kuhle, amavenda kuhle, bonke kuhle nxa bebona ukuthi hayi nxa sigebhile impande zethu zithutsha lapha, zithutsha lapha. Thina sikhokhela ukuthi izizwe zonke ziphefumule. Ziphefumule ngoba khathesi impi siphelile, kuthiwa yi-independence. Yikho ke asilankinga lakho. Yikho ke nxa uMike Moyo esithi hayi komoyo bakhethe mina lapha bangigcoba benza konke lokhu. Hayi ngokwabo umndweni uyabe ngena njani komoyo.
Ubulelani lobo ngelakhumalo siyabona ukuthi wagcotshwa ngamakhumalo sibili ukuthi abe yinkosi. Kodwa kulobaba uRafael Khumalo laye uthi laye yinkosi. Kube sizobuya loPeter Zuthi Kalanga laye uthi yinkosi. Kume njani ngonapho ke ndunankulu?
Hayi lapha Thembo baba Dube hayi indaba icacile sesayiqeda leyo sokusele nje abalahle nje amancane encane ubayethi wethu sekhona ubulelani lobhengu laKhumalo le into yaqedwa ngabokuKhumalo bayiqeda bonke sebebuzene bahlala phansi bakhuluma bacungulula badlusa iminyaka ngaze emibili emithathu lokho beyicungulula bathi sebeqedile lokho bayibhodla kithi emakhosini ukuthi makhosi thina egumeni lethu sithola itholeleli. Thina amakhosi okwethu yikuvuma ngoba asoze singene egumeni lakoKhumalo, yinto yakoKhumalo. Yiko ke isiqediwe. Kodwa lezi ezinye inkunzi ezingaphandle ezazifisa uRafael baseceleni, uPeter Zwide baseceleni, indaba isiqediwe njalo. Yikho libona singazidubi kangako ngabo ngoba indaba isicacile isime ngendlela eqondileyo. And lakho kufakaza khonokho sengikhaphe inkosi yakithi endaweni eziningi. Ngatsho ukuthi safika khona le Blantyre Malawi sicelwe United Nations Women's Discussion Forum. Labo bambiza inkosi, bambiza inkosi. Lakho eKenya bambiza inkosi. Lakho eSouth bambiza inkosi. Lakho eKapa bambiza inkosi. Yikho ke hayi indaba isiphelile lapho lapho nje yikuqondisa indaba kuphela.
Singathi manje kuyaphetha ngani laba belokhu besithi labo bazinkosi?
Hayi lokhu kuzaphetha babadube ukuthi inkosi yakithi singathola ithuba and izinto sezilungile siyilethe koBulawayo. Ezinye izinto umuntu omdala kudinga ukuthi uzibambe ngamakhanda. Ezinye izinto nje uyayenza ubone umuntu ezinuka amakhwapha egoqa umsila engena phakathi esigodlweni. Hayi into elula kakhulu. Akule nto enkulu esingayijwa.
Abanye bathi inkosi yafunakala, abanye bathi ayifunakali. So ukuba lenkosi kujoni babantweni ukuqondisa abantu khona.
Hayi mahlabe zulu bantu benkosi. Inkosi ilifa lenu. Nxa sikhuluma ngenkosi kathesi asikhulumi ngenkosi leyana yakudaladala ukuthi ma inkosi ingavukwa namhlanje ithi kumbizo ayihlome madoda impi iqalise. Hayi asonkosi enjalo. Inkosi esikhuluma ngayo yinkosi okuthiwa ama-English i-constitutional monarchy, i-head of abantu khonaphana. Ihlala khonaphana ngoba nxa ngihlezi lapha mina njengemdladla induna, ngiyangikhuluma kini ngisithi bakwethu nginqunu ngoba ngiyakwazi ukuthi umkhokheli wami ngakho. Kulo mkhokheli wami phezu kwami, inkosi yami ngakho. Mele sigcwalise umlando lo, isihlalo sakhe lokuthi sihlezi khonaphana silungise izinto zonke. And la konga kungabanjalo kuyageleza phansi kungena amakhosini wonke abakhokheli ezomdabuko bangene phakathi. And la konga kume kahle nxa laba abaphethe ezomdabuko beme kahle bazavikela abantu nxa ezombangazo sezitshila lapha lalapha 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 bamela abantu ukuthi hayi cabangani futhi lina bombangazo alibona ukuthi abantu bayalamba la benza njalo banje njalo yikho ke inkosi yadingakala kakhulu
hayi ke udaba ludluma lapha okwalamhlanje besixoxa lenduna kaZulu uNhlahla Mangwendi weni lalelani ngeviki ezayo siqhubekela phambili sixoxa lenduna kaZulu
ngicena amasiko wena
so isikhathi sokuhlelo lokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelela kwabase Hebrew ichapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini kubo WhatsApp kubo makhale khukhwini, kodwa ukuthi sibonane sihlangane sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nandi udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye lutho kugcina kusiba injwayelo njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa ukuhlangana labantu abazalwane kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100 njalo ungathiyi imask nga usiya echurch. Hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele sanitizer yakho. Njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlana. Kodwa ke ukuyebandlena sambeni senze zonke izinto ezane sijayele ukuzenza sikhuthazwe ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela. Usuku luphi? Lokuza kukaKristu. Kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo laphana amavesi lana ngoba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi labo batshumayele ilizwi lokholo kube lokholo oluqubukayo phakathi kwakho ngoba intshizwi likaNkulunkulu ithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho ukukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akulanto enjalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
asithandazeni baba egama lika Jesu sithandazela abazalana abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama lika Jesu yathandaza amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
okwamanje sike sizwe kuMike Hobe kuhlelo lobasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sithakazelela impilo kamnumzana Mgcini Kelvin Nhliziyo, umhlabeleli womdumo we-hip hop owaziwa ngegama lakhe lokuthi Kelvin. UKelvin ubhubhe namhlanje. Ngibone ukuqhakathika lokuthi sixoxe labontanga malana ngomsebenzi wakhe njengomhlabeleli obesebenza gadalala ukuphakamisa idolobho lakoBulawayo, ilizwe leZimbabwe, njalo abahlabeleli abasakhulayo abajeneyo.
Ongithi ngiyasiphenya ngiyasiphenya ngoBulawa. Ongithi ngiyamthanda ngiyamqwa uBulawa. Ongithi ngiyasiphenya ngiyasiphenya ngoBulawa.
Inkomo kaKelvin uthi uyaziqhenya ngempela ngoBulawayo. Ukuze sizwe okuningi sixhume ubekezela umhlabeleli womdumo weAfro Jazz.
Bakithi akuhlanga kungehlanga ngamazwi enduduzo esinokuwathumela emulini nxa omunye wethu esethe wahamba emhlabeni. Kodwa lawo mazwi anzima kakhulu ngoba okokuqala ikuzama ukwamkela. Ngakho ke sithi dudu emndenini wabonhliziyo selihambile selulele iqhawe lomculo uKelvin ube ngumuntu osasemutsha kanti ke onguye akade phethe itorch eyezomculo ephakamisa njalo iflag phandle lapha kalale ngokuthula kalale ngexolo.
Siyabonga bekezela ngamazwi akho entuduzo. Sixhume njalo umunye wabatsha obemazi uKelvin umnomzana Mthabisi Onias Pepe.
Yazi ukutshona kwaKelvin kusidabule inhliziyo namhla ekuseni esifuka sizwa ukuthi kukhona osokwenzakele. Mina Kelvin ngibemazi kusukela umnyaka ka-2016 saqalisa iOnVTV and siba interviewer kuma shows esasukwenza at that time. Ikho lapho engaba mazi khona personally. Ngibemazi as umuntu okade ehlala ihambu and willing ukuthi reach out to abantu, you know. Usebenze kakhulu as a musician, imusic yakhe isithinte ngaphakathi, you know. Yasi impact ezimpilweni zethu and yazi ukuthi baningi abantu abadabukileyo njengathi as young people.
Owa madinya khala ngoba ngidabukile inhliziyo ihlungu ngoba yephukile awuwe mdale kade sekuthini.
I don't know where to think of it. Calvin on the beat.
Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo.
Hayi siyabonga Mthabisi ngomlayezo wakho. Sigqiba ingxoxo yethu asizweni umlayezo ovela ku MJ Sings. Omunye njalo umhlabeleli womdumo weAfro Jazz.
Qala kuba ngazi Kelvin 2014. This was my first gig and my performer laba I'm just performing a cover song and my god performer abe buya kimi backstage athi Ntwana you have a gift. Please just come to a studio some next week and just record something. Mangifika studio, I recorded my first single, Our Story, and like it went all out angenzile artwork angenzile all the promo stuff. Umuntu like obeqhena ngokuba nguye. No, it's latigelo, man. It's latigelo.
Ingoma kaKelvin uthi goodbye. Kule muli eZimbabwe ngithi ilanga leso. Kule muli kaKelvin ngithi ilanga leso.
Ngikugunenge bafunga ukubonisa. Ngifuna sihlale phansi, okay.
Bwanele kwa namhla zulukandaba asihlanganeni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we Studio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.